kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Gandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezigcothoza izanu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabathabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngeleZANU-PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli izindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere, isikhulumeli sebandla le-CCC, utshele intatheli izindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho loba bethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokho kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapholisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafunga ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezigcothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshengelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungiswe udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezo ezokuthi bethusele abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations, why izoyeka umnangagwa ekathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zase Zimbabwe izano PF, police izano PF, military izano PF, onke nama ground ase Zimbabwe zonke indawo ngeze zano PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa nezano PF.
Mnumzana Munashe Mtutsa okubandla lezano PF uthi ibandla lakhe kanilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho, kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sesiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi izano PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi salitshele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezano PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo olwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezijiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezijiyeneyo, njalo kuzaqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers of kichwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe sahakuma elayinini for over 2 hours.
Bebebanenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla njengoba uyatsho ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni, so abantu bebesemile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo solwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. But abantu kade bese line abaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iphathi. but siyabona ukuthi abantu kade be uyukuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Soul to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele pham labelungu labo bebegcwele so hhayi okwakathesa kubonakali but bathi bona ama-republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy yizo eziqakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolu khetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe usikhwica mfundo Jethro Mpofu.
Na ama-Republican ethathatha kuzaba lokumunqana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofumbetheyo o-conservative. Njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing. Kunzima ke lapho kodwa kusenjalo-ke lawo ama-democrats siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono. Kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni. Nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa, isiya e-Asia, isiya e-Europe, i-America izogijimisa ama-interest e-America. Kuyisandla sama-Republican kumbe isandla sama-Democrats. Ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba yi-America egijimisa ama-interest ayo, lamandla ayo emhlabeni. Ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili, ngobani abazaphuma emuva. Sibhekile sizobona kodwa ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi geopolitics ngesiNgisi.
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba Trump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawasipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuzakwenza lokhu kuqhubekele phambili kugcine kula mazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo aba-conservative njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumela umhlaba uyesabeleyo ngoba ama-Democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uchuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-lower house ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zeparlamente sezandleni zama-Republicans.
Kuyabe sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso uyabe lawo amandla kodwa amandla akhe abe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efake ezinoma kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo. Ngakho kuzabe sokumunqanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
Usikhwica mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Iziphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaswelakeleyo ngulimkani Dlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilakwenise le minyaka yakhe kuzoba ngudanisa Phiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungahlela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela akhe besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaswelakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owakho madisi so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
khana inani engalitho makade kuthatha abaquotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amaranda ngithi
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulumkani Ndlovu oyihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa Phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimukani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungatshela ukubani utholakala kunamba
I think sele kungcono ukuthi kuye kuma-families angikhona lezo namba zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngiyalowu okibokadanisa Phiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 0849259339
unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg ngocingo Sekunjalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqethi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labase-Doha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asiqholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamashumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma lele-Russia kukhumiswane umlotha uma ele-Russia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu ukukhudumala komkhathi. Abezindaba beReuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamathumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuselakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka i-market kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi uhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Bananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukusebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emesina lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirts, amakepesi, lakho konke nje kokugqoka. Lezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kuyenze sekufanisa intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo khonapho ku-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, from 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Emva kokuthi sengike ngayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yela nanzuzo yakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ungathi lapho kudejwa kubile kuthathu amasebenzisele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende ekhompani ekugcineni, uyabe uthole okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusanga ukuthi kuthenge njani njalo kwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho akutho ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga fili $80 to $100 ngalendayo nje ezi-profit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kule ndlu yini kumbe ubhadala irenti?
Xa lapho kuthenga izimpahla zami zadoja, hhayi kuyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhadali irenti khonapho?
Ngiyabhadala irenti lapho engihlala khona, so irenti yami ngiyibhadalayo ube-$30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hhayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kona kuyeneliseka.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu uyabe mhlawumbe usebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza yabuyenza ngesikhathi sakho, ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kula leyo mhlawumbe uyabe uyihola ngenyanga uma usebenzele umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo yeWorld Cup eza kwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo weWorld Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlaluzane liba khona kuba lokukhangeleli ukuthi kuzohamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule iWorld Cup eqala kwelalinyanga. amaqembu esingawakhangelela yiwona nawana ahlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina, labo o-France, kuye kuthi amaqembu anjengabo-Portugal lawo engaba lethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zoneze zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo-Germany, o-France, labo o-Italy. Yiwo amaqembu esiwakhangelela ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lekuqembeli njengele indlela le elandelwa ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa bahambise ukudanisa ngoba nxase kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lale qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi alikho kumaqembu aphambili alamathuba okuthi ngalisukumisa imigeso.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngawo?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achala uvalo ngamabizo abe ehlangana la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa, iqembu le-Ghana kwasekusele imizuzwana nje yokuthi liphumelele liyefika kuma-quarter final, libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kuma-quarter final. Kodwa lokhu kwehlula benikwe umbekwa ukuthi nxa umbekwa lwalungahlohlwa, hhayi sele sesiphumelele i-Uruguay sesinqobile sisiya ku-quarter final. Kodwa lokhu lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhangelele ukuthi hhayi wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi le msindo ikakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona ku-World Cup amaqembu e-Afrika andise ukushintshwa kakhulu into zemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungela mali amaqembu anjengabo-Senegal akhangela ubone abadlali abalapho bala badlali ababendimela kakhulu afike edlale esiqongweni somsono wenguqu. Ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulalutho akulavalo abazatshayi. Kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlwangudlwangu bezimali. Kodwa angithi lapha bese ngifuna ukuthinta nje abadlali khonapha e-Afrika, ikakhulu kusombi le-Senegal, ngakhangela abadlali abalijalelayo, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana.
Lapho lizwe uthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.